Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 5 zibandlela 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngokuzima sibi ngoba uma ungenze udrive izibesina lamagodi lawa zethawu uyakwazi ukuthi godi ungaliboni igcila amanzi ukuthaye imoto ifike umbuluzi control wethu zenye imoto ekuza igqedeni ngenxa yamagodi lasethawu. Kule ngozi sibingoba umgwaqa ukho muhle ikakhulu uma izibesina, so unanzela ukuthi ma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwazi ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu. Ngoba
abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo. Besithi sokuyingozi enkulu ukushayela kule migwaqo.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana lezekhi ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency, njalo sikwanise ukuthi si-check online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abakhona yini, njalo kulabanye abarejistre ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lokhu engaka-updatewa ku-system le-electronic.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abiwa eselobele iKomishini yobona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asibehlala kule South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okubahluphayo elizweni labo kunokuthi babelokhe besiyahlukunyizwa kumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo besithi isiyingozi enkulu emigwaqweni kanye lokubulala izimoto zabo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethula uhlelo lokulungisisa imigwaqo elizweni lonke jikelele, kodwa koBulawayo uZulu uthi lokhu akwenelanga ngoba khathesi isikhathi sezulu. Ingozi ezingaba khona edolobheni zibangelwa yisimo esibi semigwaqo zizakwanda. Umnumzana Mthabisi Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumtshayeli uthi sekuyingozi enkulu ukutshayela nxa izulu lisina ngenxa yamagodi akhona emigwaqweni.
Kulokhu kunzima sibi ngoba uma ungenze udrive izulu lisina lamagodi lawa asethawuni uyakwanisa ukuthi godi ungaliboni igcila amanzi lithaye imoto ifike umbuluzi control wethu zenye imoto edlula egcedeni ngenxa yamagodi lasethawuni. Kule ngozi sibingoba umgwaqo ukho muhle ikakhulu uma izulu lisina, so unanzela ukuthi ma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwazi ukuphepha ngoba iy'ngozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu ngoba one imoto yabithelela engela balansi kahle, so ubisikwele egodini suluzicontrol kumbiwe ikulimaze. So kule ngozi eziningi sibe sikhalane la.
Umnumzana Meluleki Mloyi umtshayeli wemota encane uthi akusela migwaqo emalokitshini amaningi akoBulawayo.
Ubuhlungu ukubula kufelwa ama-bearing, kufelwa ama-shocks, ukufelwa ama-tire. Abantu ngabe yazizama sibili ezame sibili ukuzivalela amabhotholo. Umgwaqo ufile izuliyana kathesi vele uyabungaboni ukuthi unyathela imoto inyathela ihamba ngani. Umgwaqo ufile madoda, singathi singalandela uluveve road akusahambeki vele kuluveve road ukuthi asela mgwaqo sibili siyengena khona emalokitshini kubona intumbane lapha amabhotholo angikhona. Sungathola umuntu sibile igangxekile phakathi sibile ngoba hayi.
Umloyi uqhubeke ethi imali ezithathwa kuma roadblock lezihlawulwa kuzinara kumele zenze imisebenzi wazo.
Sikhangele zene izimali ezithathwa zenaze kuma roadblock kubani bani ngakuthi imali zonke lezana ziyakuhulumeni. Ayisike sizame sibile ukuthi abantu bangabasilungisela umgwaqo ungabuya lungiswa. My garrison are Kangara Village over one hour for the Safara, Safak in Java, Tilavana, the business, Banglet and Javan. Ah, now Cadiz Opes, Wamanda, in Java, Cadiz Uketa, who is Rumali Sina Vilugusa, Sandavadani Kukuralism. So I was in the Oxanity, a good talk of Alice, who would have to back it, which is good. Banval, who said I want to work over, I'm quite possible of civilisia. I'm a drainage. Itauni yabona izulu lize ligeze lizengene emashopu. Chenze ukuthi ama drainage wonke abloka kumbe akula vini. So ukuthi anguma drainage lapho vela sisela ngenye indlela ukuthi singaqala ukugebha i-town kade sisigenza ama drainage. So kwahlula kudala nje ukuthi.
Nyakenye i-council yakobulawayo yaveza ukuba imigwaqo engaphezulu kwesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlano ekhulwini i-75% isiguge yedlulisa isikhathi okumele ukuthi ilungisiswe. Imizamo yokukhulumisana le-council ngokulungisiswa kwemigwaqo yehlule kodwa ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2021 umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubeluncoma okwamagama ohlelo olwe-emergency road rehabilitation olukhangelelwe ukulungisisa imigwaqo engamachumi ayisithupha lanhlanu ngendleko yezigidi ezingamakhulu angaphezu kwesithupha zamadola eZimbabwe i-625 million RTGS. Kodwa ethi imigwaqo yakobulawayo idinga amadola emelika ayizigidi eziyisikhombisa i-700 million ukuyilungisisa. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ngokutshona kosuku lwayizulu, inani labantu abakade sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe kade selifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 217,678, kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili babo, 187,980 babo, kungase besinde kulo mkhuhlane. Leli gciwane selathatha umphefumulo wabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni. Kunje asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Amagqwetha agxile kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethe leli nyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo eye-Project Vote 263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazise ukubana isibhalise abantu abangaba zinkulungwane phose ezintathu, 2971 kuphela elizweni lonke ngomnyaka osanda kwedlula. Kodwa inhlanganiso ye-Project Vote 263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilishumi, 9635, ababancedisileyo ukuyabhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sekudale inkulumo abanye besithi ezek ingaba isiqalisile ukuqoqela ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lika-2023. Abezeki labeZANU-PF bayakulandula lokho. Umgcini sihlalo wezeki unkosikazi Joyce Kazembe utshele iphephandaba eleHerald ukubana bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula izigidi ezinhlanu, 5.6 million. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeni somanyano we-Ekhaya Vote 2023 uNkosikhona Dibiti ngalolu daba.
Ama lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama institutions afana nalezeki ikakhulu lapha abantu ababhalisa khona kube le transparency njalo sikwanise ukuthi sicheck online ukuthi abantu ababhalisile ukuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abaregister ukuvota ngoNovember kodwa amabizo abo lonke angaka update ku system le electronic so kuluqondile kakhulu ukuthi kube le hard copy ezakhishwa ukuthi hayi abantu ab sokuvota yilaba kube le electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe khona na
ilingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota
nje ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezijene ezisebenza emathebelelenti ngoNovember sihlose ukuthi ngoDisemba njoba izekhi bisitele yathi bayayenza abathi mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze lalapho abantu abakhona kodwa inani engaliconfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregistwa by only 2 coalition members as kaya vote wabanye ba register 210 then abanye ba register 321 yiwo ama figures esilawo kodwa uzathola ukuthi kulawa ile 588 eza register yizekhi so khona lokho kuba nzima kakhulu ukuthi sibe wazi akushuthi akula abanye abaregistayo ngaphandle kwamakwenhlanganiso zona lezi ezimbili ile uhluphe esilalo kathesi
izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration
izeki kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote were guided by zeki on voter education voter registration and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje futhi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi and i-solution yiyonale ye-mobile voter registration okwakumele ukuthi ivele ingabe iqale ngoDisemba sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizasiqala ukusebenza sisebenzisana la izeki ukuthi sincedise abantu ukuthi banjani baregister ukuvota okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando wokuthi bona laba abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezeki sibatshebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile njengoba sikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho esesikukhangelela ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesirejista abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixhosisa la abantu abasho ukuthi rejista nini ukuvota baqalisa ukusirefere ukuthi hayi thiya sarejista ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system so oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izeki ibisidile lawo kucace ukuthi kuhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-update-wa ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu
unkosi khona DBT sikhulumele isomanyana okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota ngobuningi owe-ekhaya vote 2023 iStudio 7 yehlulekile ukukhuluma labezeki ngalolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Kulabanye abadabuka eZimbabwe eyasebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kunokuthi babe lokhu besiyakhahlanyezwa nguhulumende wakomakhelwane kwele South Africa okwamanje osevale ngci ungcele owe-Beit Bridge. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Banengi abathi sebekhathele ukuhlukunyezwa kwele South Africa njalo lasekhaya nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi okwenzakala emngceleni wakwele Zimbabwe lele South Africa kuveza ukuba kuluhlupho olukhulu eZimbabwe ikakhulu kwezombusazwe. Umnumzana Bongani Mkwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kumele abadabuka eZimbabwe belungise okubahluphayo kulokuthi bathole nzima kwele South Africa.
Kube kunjani mhlawumbe ukuthi ake umuntu nomuntu ake jeqeze emuva azibuze kathi ngixotshwa yini le ngabaleka kangaka. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi instead of futhi abantu bathathe i-risk yokuthi bachaphe imifule lezingwenya igcwele amanzi bahlukunyezwe ngamasosha sizwa kuthiwa bachawa ngamasosha nangamapholisa abasebebotshwe badipothelwa ngale kweboda langapha bahlukunyezwa balinde ngabantu abafuna ukulwa nabo. So into yonke le ichaza khona ukuthi isiqu senkinga kumele silungiswe. Sokuyisikhathi impela umuntu lo muntu wabona impela ukuthi isisusa sokuthi aze abe isiphepheli ezweni labanye kuyini. Kumele kulungiswe, yikho kumele kulungiswe lokho.
Lokusekelwa ngukhosazana Wendy Nkomo.
Ngabe siyaba lezibindi nje sihambeni ngobuningi bethu ngoba nanku vele imizansi ayisasifuni. Sihambeni selungisa indaba zelizwe lethu ngoba akusizi ukuthi abantu bakithi befela emanzini kube ubuye ufele lalapha ngezenophobia into ezinjalo lekusasa labantwana abantwana abaningi khona lapha abala izincwadi zokufunda so manje kusasa labantwana likuphi.
Kodwa umnumzana Siphongulube uthi abantu abaningi abasakwazi ukuthi benzeni ngenxa yokudubeka.
Siyafisa ukuthi sihlale ekhaya sisebenze sibili kodwa kumbe sihlale ekhaya silungise ilizwe lethu kodwa hayi isimo sinzima. Yikho kwenza abantu bafune sebechapha ngokungekho emthethweni besiya kwamanye amazwe. Abantu bagcwele khonapha eganyeni bazama ukuya eSouth Africa bayasebenzela abantwana. Abantu bachiya abantwana phandle kwamazwe bazama ukuncedisa kunzima. Kunzima kodwa eqinisweni hayi abantu abalakho abangakwenza ngikwazi nokuthi singathi benze.
Ngokubandla leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kumele abadabuka eZimbabwe bezame ngamandla wonke ulungisa okubahluphayo elizweni labo.
Bulawa abantu ababe seSouth Africa uma umumo usunjengalokhu sosithi uthi phendukani libuye ekhaya.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Believe Gawule othi sokonakele kwele South Africa.
Ungani umumo wakhona ususiba nzima kakhulu kathesi. Umumo wakhona ususiba lukhuni sibili kakhulu ukuthi abantu bakithi njengoba vele behlezi iningi labo bengelamaphepha njalo iningi labo umumo wakhe South Africa lo ngani usivalela phandle. Yikuthi okukhona yikuthi abantu bakithi babe bezama ukuthi bebone ukuthi bazama ukuthi bezizamele izimuli zabo khona ngale ngase South Africa njengoba kunjengenjwayelo. Kodwa kokwakathesa umumo lo susuba mubi kakhulu. Okuyikho sokukhangeleka kusiba nzima kakhulu ukuthi abantu bakithi bahambe lula ezindleleni labo. Umumo wakhona ezindleleni sosiba nzima sokusu iSouth African government isivalile.
Ugawule uthi konke lokhu kudalwe njalo yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Akulanto abangayenza abantu bakithi. Kuyakumele bezame khonokho abangakwenza okusemandleni abo ukuthi babone ukuthi bangathola ukuziphilisa njengoba umumo wezinto ulukhuni kangako. Ngiyananzelela ukuthi okulukhuni kathesi ukuthi i-corona la ibuye yangezelela ubunzima lobo bukhona lakhona ngale South Africa. Akulanto enhle khona ngale ngapha ekhaya lakho umumo lwakhona la unzima imisebenzi kayitholakali kwakathesi. Kodwa-ke okukhona ukuthi abantu abazame khonokho kungabaphilisa.
Kubikwa ukuba kulabantu abadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ababanje eBridge bezama ungena kwele South Africa kwakungekho emthethweni. Imele iStudio 7 iseMaryland ngoKips Dube.
Uhulumende weBotswana uthi izikolo zizavulwa ngezigaba kuyindlela yokunqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. kulenani eliphezulu lezifundi zeZimbabwe ezingena esikolo kwele Botswana. Intethele zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Ugatsha lwezemfundo kwele Botswana lukhiphe umbiko ngolwesithathu lusithi izikolo zizavulwa kusiya ngesigaba kuqala ngesifundi ezimaklasi azaluba imhloliso ekupheleni komnyaka. Lokhu uhulumende othi kuyindlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi leBotswana lingakaphumi kugagasi lesine lona elifuqwa umhlobo omutsha we-Omicron. Kulezifundi eziningi ezeZimbabwe kwele Botswana, iningi lingabantwana babadabuka eZimbabwe abasebenza elizweni elingumakhelwane. IZimbabwe yona ithi izaphuza ukuvula isikolo ngoba ilokhu eyiliswa na lokumemetheka kwe-COVID-19. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Andrew Spanda bamukele inyathela lokuthi uhulumende aqhubeke avule isikolo noma nje inani labantu abatholakala bele-Omicron lilokhu liphezulu.
Kuyajabulisa kakhulu okwenziwe nguhulumende ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi, abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo. Sifisa ukubana ngabe lokhu okwenziwe nguhulumende weBotswana yikho okwenziwe nguhulumende waseZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo.
Uhulumende uthi isifundo ezikubanga lesikhombisa esikolo ezingaphansi, elesithathu kanye lesihlanu esikolo zemfundo yaphezulu bazavula ngolwesibili ukuthi amanye amakilasi alandele ngomvulo oweviki ezayo. Ngokunjalo iningi labeZimbabwe liqala umnyaka ungakhanyi ukuthi kusasa imenjani ngemva kwezehlakalo zomnyaka opheleleyo. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokubona amazwe afana leBotswana leSouth Africa eqinisa imigoqo kulabo abazama ukuchapha imincele bevela eZimbabwe okungekho emthethweni ngenxa yobunzima wokufohla imincele ngesikhathi se-COVID-19. Lapho leBotswana eselibopheza qina emngceleni, iningi labeZimbabwe lihlupha ngokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu. Ocubungulayo zombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi kuzaqhubeka kusiba nzima kuzalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Abathungameli bamazwe sebekhangela kakhulu impilo zabantu balelo lizwe, izizalwane zalelo lizwe esokubiza thina sithi yi-narrow nationalism. Sebefuqela labo abokuza eceleni benze kube nzima ukuthi baphile kulelo lizwe, yinto esizayibona iqhubeka isiya phambili. Sesingatsho thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lungisani ilizwe lenu, ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe.
Kusenjalo kulokhathazeka ngempila kahle kamongameli Mkhwayitsi Masiso kwele Botswana kulandela ukuhlolwa kwakhe atholakale legciwane le-coronavirus ngomvulo. Ihofisi kaMasisi ayikakhuluma okuningi ngesimo sakhe, kodwa isikhulumi sikahulumente uMnumzana John Tipoy uthi umongameli kade engatshengisi impawu ze-COVID-19.
Members of the public are assured that His Excellency the President does not have any symptoms and will
uzulu uyaziswa ukuthi umongameli kalampawu zomkhuhlane lo, njalo uzaqhubeka enanzwa ngamadokotela. Uhleli yedwa kuyikulandela imithetho yeBotswana yokulwisana ne-COVID-19.
Ele Botswana selibone inani labantu abatholakala bele-COVID-19 likhuphuka lisiyafika phose inkulungwane eyodwa ngelanga, lokhe kwaqhamuka umkhakha omutsha we-Omicron ekupheleni kukalwezinyakenye. Kodwa ele Botswana lona eselihlabe ngokupheleleyo abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini, i-70.6% ijekiseni ye-COVID-19 kalizange liqinise kakhulu isiqondiso ezokwenqabela umkhuhlane lo njengalokhu okwenziwe yiZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, sebehlalele evalweni abakumdlalo wenguqu eZimbabwe njengoba kulokhu kungela ukuxazululwa kokufuthelana okuphakathi kwekomishini kahulumende elawula ezemidlalo, eSports and Recreation Commission, lenhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eyeZimbabwe Football Association, iZIFA. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Asekuzinsuku ezimbili kwedlule usuku lobekwa inhlanganiso eqondisa ezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele, Federation of International Football Association, FIFA, njengelanga lokugcina elokuba iCommission yeSports and Recreation Commission ibuyisele emsebenzini ibhodi yeZimbabwe Football Association ukuze eZimbabwe lingajeziswa. I-SRC okuyiyo elawula ukuqutshwa kwemidlalo yonke nje elizweni yimise umsebenzi ibhodi yeZifa ngenyanga kaLwezi, wathi ngompalakazi kube le ncwadi okuthiwe ngabe Zifa ivele kwabe-FIFA ebisithi kungedlula mhla zintathu kwinyanga kaZibandlela ilizwe lizamiswa ukuphatheka komncintiswano lamanye amazwe wakoba umgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa uVincent Pamire uthi ibhodi yamiswa umsebenzi ngabe ihle iziphumele esikhundleni kulokuthi ilwise ukukhutshwa kwayo.
Ubulada akakhitshwa ngicongress but wakhitshwa ngama-political power. So i-political power ikhona ebhoreni. Ungabona sefike that level ungcono wena ukhule down ubayekile bayenze into abafuna kuyenza ngento zabo ngoba and akusibokwakho ngakuyikuthi uyenzela abantu and lawa abala problem ithemeka kade zizafela in 3 months time akula sikhathi sokuthi babe lokhu besilobhoza bangalwa until next year. Ungcono ba-accept ukuthi onakile and I don't think FIFA will penalize Zimbabwe ukuthi ingadlali kwa-Africa Cup of Nations ngoba CAF ayifune layo ukudisturb ama-tournaments akhe.
Kulo mzamo osuqalwe ngamakhansila amela inhlangothi ezijiyeneyo ezomdlalo wenguqu ezibalisa e-Premier Soccer League, i-Northern Region, i-Eastern Region kanye labanye ukubiza umhlangano lapho kuzaxazululwa khona indaba eziphazamisa ukuqutshwa kuhle komdlalo wenguqu elizweni. Umhlangano lo ubikwa uzaqhutshelwa esikodlweni iHarare mhla zingamashumi amabili lathoba munye yona le inyanga kaZibandlela. Wake waba unkokheli yezifa Southern Region uThumediso Drogba Makhurane uthi amakhansila lawa kwakumele ngabe kudala aqala imizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni.
I-petition leyi efakiweyo leyi ngama-councillors hayi bona sibili i-constitution yabo abayilandelile abaphambanisanga sibili kodwa i-timing yabo yiyo esirong ngoba u-sports commissioner seze wangenela phambilini kwabo ukuthi ngathiwa yiyo abaqala ukureza i-red flag njalo kathesi abanye babo abasayine le petition kukhanya ingani ngabantu labana abakulist yokubhanwa yi-sports commission okuthi kathesi even izifa board yakhona yabhanwa yi-sports commission so abangeze babiza abantu ababhanwa yi-sports commission ukuthi bayenze labo umhlangano babe futhi again sebe-breacher omthetho so i-petition yabo sibili ibiqondile kodwa iku-wrong timing.
Kusaziso sabo esokuqhuba umhlangano wamakhansila athe indaba ezizahlafunwa ngalolo suku ngezigoqela ukumiswa umsebenzi webhodi yezifa kanye lokungenzakala nxa ilizwe leZimbabwe lingamiswa ukudlala lamanye amazwe. Olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association kobulawayo uMorris Mkwiti uthi kungaba kubi kakhulu nxa leZimbabwe lingajeziswa yenhlanganiso yeFIFA.
Nasikhangelele ukuthi ibhora lidlale lokho kwenzakalayo between i-SRC leZifa thina kusiphathi ona kumele belungise indlu yabo in order kungakabi la tournaments njengabo AFCON ngoba thina singabhanwa ukuthi ibhola lisadlalwa impilo zabantwana sesenkingeni labo coach ngoba thina siphiliswa ibhola thina sikhulekela ukuthi iSRC leZifa babe lokuzwanana belungise inkinga zabo njengabantu abadala njengabo abakhokheli bebhola dama sports.
Kule mibiko ethi ilizwe laseZambia selihlela hlala lilungele ukuyathatha indawo yeZimbabwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations wona okumele uqale ensukwini ezilandelayo kwele Cameroon nxa kungenzeka ukuba lijeziswe yi-FIFA. Ilizwe leZimbabwe izijeziso ze-FIFA zigoqela ukungaphatheki kwelizwe leZimbabwe kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokulawula kwenhlanganiso ye-FIFA ikanti labadlali bakwelezimbabwe babe bengasayinelisi ukuyadlala kwamanye amazwe. Lokhu-ke kwenzakala emdlalweni kakhilikithi ngemva kokuba be-SRC bemise umse benzinkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Cricket okuyisenzo esithiwe ngabenhlanganiso ye-International Cricket Council ikungenela ukahulumende ekukhutshweni komdlalo kakhilikithi. Mele i-Studio 7 ngobulawayo ngimuntu Joseph Njanje.
Singekehlukani isihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakobulawayo besithi siyingozi enkulu emigwaqweni. Besithi sekuyingozi enkulu ukuba semgwaqweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishen ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ecela ubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhe besiyakhahlanyezwa kwamakhelwane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPresident Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela emlenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.